imatchi leti yenzile esikhosweni seHarare ibi imatchi yokuthi amantombazana athunjwayo eNigeria akhululwe. Lo umsebenzi usenziwa iziphathamandla zikahulumende wase-Afrika jikelele. Lo mkhankaso uqalisele e-townhouse eHarare, waqhubeka wangena emgwaqweni othwa uRobert Mugabe, waqhubeka wangena ku-Second Street sabantu basebesiyaphelela e-Africa Unity Square. Kubhalwe incwadi ilezikhalazo lalokho bekufunakala ukuthi kwenziwe. Incwadi leyi ihanjiswe ku-African Union, yahanjiswa e-Comesa, yahanjiswa e-ECOWAS, yahanjiswa kuhulumende wase-Nigeria.
Abantwana laba bathathwa sokuyinyanga edluleyo, kuyini okutsha ebelikuletha lina kulolu daba?
Ngathi okuqakathekile okusho ebesikuletha thina namhlanje indaba yokuthi la mantombazana sifunga ukuthi thina le inyanga ingakapheli, inkulumende zonke lezi zibe sezibonile ukuthi la mantombazana aselethiwe yilaba ababathumbayo. Njalo sikhangelele ukuthi yona i-Africa, inkokheli zethu zase-Africa kazibuye, kazibe lezinqumo, zibe le mizamo ebakhona yokuthi kuhlale kule ndaba, kule mizamo yokuvikela lezi ndaba ezifana nalezi zokuthunjwa, lalokho esikubonayo sokusinzakala kwama-terrorist sokutholakala ezindaweni ezijiyeneyo khona lapha e-Africa.
Cabanga ukuthi okhulumende bamazwe e-Africa abayenza okweneleyo ukuthi bedingisise amantombazana la?
Singathongo njalo, kodwa sisithi thina sizama ukuthi sibakhuthaze njalo labo benanzelele ukuthi lathi siyakubona, sikhangele, siyabakhuthaza ukuthi kabangathi baya kuyina kancane ukudlula lokho abakwenzayo. Bekhulume njalo ngelizwi elinye bebambene, besiba lomzamo omunye bebambene.